ngomnyaka ka-2022 eBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe ukwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo umnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitshini le eSgodini Agricultural College esigabeni seMzingwani. Umoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMurwa, wona ubugcwadlana nje ledolobho leHaboroni. Uthi isinqumo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa.
Kuyaphathisa kakhulu ngoba kuyabe kusinika amathuba amakhulu for umaketha. Ukuthi ungathenga isilimo sakho sivuthwe, uyabe ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho ususa lapha usise endaweni enje lapha esiyothengiswa khona. Uyabe ungasele lama-challenges okuthi flade i-produce oyabulayo, ngoba uyabe ukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma-consumers bahle bathenge, ungabi le problem lokuthi uthwale into yakho uyiselelale. Kuyarijusa lama-cost ngoba i-market yabe se-already available.
Uthi noma nje ukulima kulibhizimusi eletha inzuzo kule migoqo abahlangana layo.
Kudonsa nzima ngoba iBotswana iyachisa. Iyachisa ngoba lama temperatures akhona they be very high, ama-heatwave akhona. Into ehlala sihlangana nayo iminyaka yonke. But kuzama nje ngamandla wonke ukuthi sizame ukulisana nakho khonokulo kuthelela njengoba sithela ngama-drip. Sibuye sithelela nge-flood eceleni ukwenzela ukuthi i-moisture level ihlale iphezulu ingahlali iphansi kakhulu ukuthi izilimo zethu ziyabuna. Ngoba ngaba singabuna sabe silahlekelwa ngamafruits lezithelo sezilimayo.
Njengabalimi bonke umoyo uthi ukuntshintsha komumo omkhathi i-climate change iyabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo.
Kuyasi-affecta kakhulu ngoba ugcine kusiba nzima lokuthi i-planting program yakho uyimise njani. Singayezekelisa ngesizini edluleyo abezomumoya omkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kube lo mtshazo. So ngendlela zokuthi umumo omkhathi uyatshintsha, labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okuvambekayo okuza sigayide ukuthi ngezilimo zethu silimeni. Ngoba inengi lalilimi lamatamatisi lathi singibe silawo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe sazohlanyela kutsha. So la sokuyi-crop yesibili.
Omunye layo okubhizimusi yokulima umnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kwele Botswana lokuselakala nje kwezinye izilimo ezitshiyeneyo.
Langa latshisa kakhulu kube nzima ukuproducer. Nomqando ngesikhathi somqando this side kuyaqanda kakhulu and then bese kusiba nzima ukuproducer and then sembona i-opportunity yokuthi if ungakwanisi ukuthi uproduce ama-crops analawa uphambana lama-weather analawa ngesikhathi selanga, ngesikhathi kuqanda.
Uthi ukuba umuntu wokuza encintisana lezi zalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako.
Ya, khona kuyi-challenge not at large but ukuthi uyabe ungakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala kusasa, but in most cases kuleli lizwe labantu abalama-interest labo ukuthi bafunde khonokho okwaziyo, you share ulwazi.
Unyoni uthi umuntu uyabe engalahlekanga uma ikhethe ukungena kwezokulima.
Yeah, inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngale kuphuma nje ilanga kumele ibe lolutho olusetafuleni ukuthi uzakudlana, what are you going to eat. Emini kufunakala ifama, ntambama kufunakala ifama, ngaba ngumtshato ngaba kuyini kudingakala ukuthi kube le fama.
Ngesikhathi ehlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe eBay National Commission, umongameli Mokgweetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima. Umasisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa njengabalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kwele Botswana. Ele Zimbabwe lalihlonitshwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.